Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 11 kumpandula 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 11 panduka 2022 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyababonga bonke labo amahlabe ezulu. Akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginye izanu PF.
Kulabantu abathi uJob Sikhalala abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abavalelwe entolongweni abaphathwe ngemfanelo kumthethwandaba.
Lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni.
Sekuzinga eliphezulu kumalungiselelo wokungcwaba indlovukazi uQueen Elizabeth. Kulabantu abathi uJob Sikhala labanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change abalijumi lasithupha 16 abavalelwe entolongweni kabaphathwe ngemfanelo kumthethwandaba. Abantu laba abagoqela usiqamfundo u-Ibo Mandaza, umnumzana Arthur Muntambara, unkosikazi Eleanor Sisulu wakwele South Africa, bathi uhulumende kaMnangagwa usekambule imithethwandaba ngendlela ethusayo. Bathi uMnangagwa labanye bakhe benza okwedlula okusenziwa nguhulumende kaMoyi u-Ian Douglas Smith. Bathi konke lokhu kumele kuphele ngoba uhulumende usesebenzisa imithethwandaba ekuvimbeni bonke abaphikisayo abagoqela uSikhala labanye. Kugwalo olujulileyo olwepetition olunikwe umnumzana Meshack Sibanda osebenza kudalela ecabinet lehhofisi kamongameli, abantu labo bathi kumele imithetho iphathwe kahle kweleZimbabwe. Sibhokele nomnumzana Felix Magalela Mafa ngodaba lolu.
Mina kima ngubona umehluko, ngibona nje ukufaka kufana nje lekufaka kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu.
Siyababonga bonke labo amahlabe ezulu akhanye phithekile ukuthi iZimbabwe ayiselamthetho amajaji seginye izanu PF. Kodwa ke sibona ngani khonokho batshengisa mhlophe beyond shadow of doubt ukuthi ama judge lama magistrate eZimbabwe seginye izano. Sibona ngani thina ngabe ipetition le befuna ukuthi ibe semthethweni for record sake ngabe bayithumele ku chief justice nguye olawula ezomthetho. Ikukhanya ngani baphosisile ukuthumela kupresident ngaphandle kokutshengisa isizwe lelizwe jikelele ukuthi izanu PF siginye ojaji lenkantolo. Kodwa sibona ngani singalandela khonokho okwathiwa nguMaduku ukuthi siyencinga nalo president Mnangagwa wasekelwa nguJonathan Moyo. Siyaphosisa sesizaba ngabantu izinyamathe zezano isikhathi esiningi besenzile ukuthi babe besebenzisa ugodo thina sibe lokhu sisubela. Amajaha wonke asayinileyo lo hayi siyawabonga kakhulu, kodwa sibona ngani balahle indawo lapho okungaya khona induku. Abahambise ku-Chief Justice sizwe ukuthi kuzaphetha ngani.
Umnumzana Felix Magalela Mafa ukubandla le-Citizens Coalition for Change. Sikhokhe njalo lo mnumzana Tafasa Mugwadi ophethe uhlangothi lokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU-PF.
Which rule book is he using? I don't know. And all that I want to tell you is that there are no political prisoners in Zimbabwe. Job Scala and his friends or accomplices were arrested on at a crime scene in Tumbiza, in a similar area. There is no doubt about that. And that people's houses were burnt, that people's cars were burnt, that people's shops were arsoned, that other people's houses innocently were burnt by Triple C hired hooligans at the instigation of Job Scala. And the video is there that testifies that.
Siyakuzwa konoko okukhulunywa ngudokotela iBhomandaza. Singazi ukuthi ngudokotela onjani ongehluleka nje ukucabanga ukuthi abone ukuthi kuyini konke lokho. Konoko yakukhulumayo asibone ukuthi kuliqiniso. Nxa umuntu elecala ulecala. Nxa umuntu wona njengosikala uyabe wonile. Nxa ukuthi udingela ukuthi abe lebhayi ye umethi nxa eyizuza ayithole ngendlela ezizo. So lokho ke abakukhulumayo sibona ngani yikuntengantenga nje uphongukhuluma uphongukufohlela nje. Siyabona ukuthi nxa abantu bevalelwe khona ngale kumele kusetshenzwe njengakhona kokusetshenzwa ijudiciary ukuthi umthethwandaba ubambe indaba ngokufaneleyo.
We don't interfere with the processes of the court. Our judicial independence is guaranteed and secured by the constitutional provisions of this republic, which constitution we author together with the MDC and any other political parties in all Zimbabwe. I don't know what kind of what that petition means, but they must hear and hear this from me. The president is nowhere to interfere with the operations of the judiciary and the administration of justice in this country.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, kalani lakho konke lokhu ngitsho kancane. Khonoko ke okhulunywa ngabo iBhomandaza ikupha ngokudlalisa isikhathi sethu nje sibonga ukukhuluma ngakho. So kakhohle phinde sifuna ukuthi yikho kwenzakala khona ngale mthethwandaba. Mthethwandaba uzimele wenza khonokho omele kwenzakale. Siyakwazi ukuthi kulabanye abantu othi bangawona bazothi ha bona bona ngaludo kodwa bebone okunye okumangalisayo. Yikho phela sokukhulunywa khonapho ngabo iBhomandaza. Abathule nje khonokho abazama ukuthi bakhulume ngakho. Thina siwaziyo ukuthi umthethwandaba uzimele njalo uzawenza konke khonokho okumele kwenzakale. EZimbabwe kulo mthetho hathi into zokudlala lezi.
Job Scala has been head brushes with against the law for several acts of conduct that borders on political violence. Not once, not twice. You know that. Isn't it the same Job Scala who started using in the bushes saying that he was now forming a liberation army?
Umnumzana Tafazwa Mgwadi ngobona ngokwethulwa kwemibiko yokubandla lezano PF. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okungcwaba indlovukazi yakwaleBhilitane uQueen Elizabeth obhubhe ngeviki ephelileyo eScotland. Izidumbu zendlovukazi zisusiwe namhla lapho aphelela khona zabhodiswa endaweni eziningi eScotland. Kulungiselelwa ukuba indlovukazi yakwaleBhilitane ingcwatshwe mhlaka-19 Mpandula. Umnumzana Nkomiyaphi Msipa ohlala eScotland ngomunye wabavalelise indlovukazi.
Basuka la abhubhele khona eBalmoral Castle yakhe la abehlala khona le. Dlula emathawninyana amancane kubo Aberdeen, Dundee, lokungamadolobhanyana nje okungamavillage nyana okuncane okusendleleni eya esigodlweni Edinburgh lapho azofika khona azulazule futhi izitarada lapho ayedlula eHolyrood kuseParliament lapho azohlangabezwa khona ngomangameli labemonarchy ifamily yakhe lapho bese bemphelekezela-ke ngemva kweceremony yakusasa andize aye eLondon lapho okuzenzwa khona futhi omunye umcimbi ofana lalowo.
Umsipha uthi
lapha ahamba khona ngale ndlela ahamba kuyo isiqubu somgwaqo sehlisiwe abantu baphosela amaluba lapho emgwaqweni kuyindlela yokumvalelisa kuzo zonke indawo adlula kuzo. Bamendlalela amaluba phansi emgwaqweni, izimota-ke lamaphoyisa konke kugcwele lapho bevimba ukuthi kungabi khona ohamba ngesiqubu esiphezulu.
Indodana yendlovukazi uCharles III nguye oseyinkosi yakweleBhilitane. Unkosazana Shira Sibanda odabuka eZimbabwe uthi kumele abantu bakhalele umdeni wendlovukazi etshone ngolwesine.
Mina yebo Queen ngiyamkhalela. The reason why ngimkhalela ngiselizweni labo ngaba ngaba sasingabafuni silisusala impilo yokuthi ye babulalo bani bayenzani bayenzani ngaba ambuya ngalapha elizweni labo ngaba ngavela ngabayinyanya from the word go and enye into singayikhangelele laba bantu basiphethe kahle why singayihambi siye sihlalele ekhaya siye hlupheka khona into esesilazwe sesizenzile back home ngingabo bona abantu esitha sebafuna abasincede ngazo ngagula khona lapha ngesibhedlela nilashwa mahara ngingaphuma umsebenzi khona la irenti bayambhadalela
umasibanda uphinde wathi
asike siyekele ukukhuluma ngezinto ezadlulayo akusincedi ngalutho kwadlula thina okufanele sikuyenze ukuthi asilungiseni lapho kwawonakala khona sifundise abantu abethu ukuya phambili hayi ukuthi bebuyele emuva sibe siloke sithi okhokho bayenzani okhokho bayenzani kwakuyinto enjani nasizayilwa siyilwa sisiyenzani ngoba sifundisa ukuthi khona abantwana bekhule bele enga bengayazi ukuthi idirection ukuthi bayanga endikuzasinceda ngani khona lokho kunini sisilwa 40 years siloke sifundisa abantwana ukuthi hey ilizwe leli kwakufanele ukuthi libe soku beso abantwana abakhula lakho besuka lapho labo sebekhula khona kula bantu babo bakho babakhulisa ngakhona lokho asike sizameni singabantu ukuthi sike sikhangele ukuthi sifundise abantu bethu ukuthi siye ngaphi silungise lwaphe esifanele sikulungise
umfundisi Raymond Motsi webandla le Baptist Church uthi baningi abantu eZimbabwe abangazi uLuto ngendlovukazi yakwele Britane eyake yethekelela ilizwe leli
vele ngabantu abadubekayo abantu abazama ngandlela zonke ukuthi bafike labo lokwana vele akulani labo angikwazi ukuthi angikhole ukuthi abanye ngoba ngikhona babesabele ngakho khonokho ukubhubha kaKhristu
unkosazana Jermaine Ndlovu laye uthi akutsho lutho kuye ukubhubha kuka Queen Elizabeth
yes abantu bakhuluma ngo Queen Elizabeth uthi ngobe shonile njena mina kima ngubona umehluko ngibona nje ukufa kwake kufana nje lekufa kwabantu bonke nje abasezikhundleni eziphezulu othi ngatshona ngithi ngibe condolences bekwathini akungenzeli wehluko ngoba ezithina abantu abamnyama plus abantu besindebeleni akulanto thina esayibenefita from yena uba ukuthi abe ngophethe khonale so kuyafana nje ukuthi ufile uyaphila akuwenza umehluko
kule nkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele ikhangelelwe ukuba izavalelisa uQueen Elizabeth ngesikhathi engcwatshwa emathuneni eWestminster Abbey. Siyohangeni kusigaba esilandelayo sike sibone ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele-Ukraine zelihlasela ngamandla ibutho lakwele-Russia endaweni lapho ele-Russia elalihluthune khona ingxenye yelizwe leli. Kodwa ele-Russia lithi alehlulwanga kulezo ndawo ngoba lijonge ukukhulula kuphela isabelo se-Donbas. Namhla lusuku ele-Melika lahlaselwa ngamalucaca olwaziwa ukuba kuthiwa yi-September 11. Amalucaca asebenzisa indizamtshina ezadiliza izakhiwo edolobheni le-New York. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baningi abantu abahambe kuleyo ndawo bafaka amaluba kulandela ukubhubha kwabantu abaningi e-New York. So isikhathi sezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngomgubho wenkosi umzilikazi wenziwe izolo emhlahlandlela. Umnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sikabulelani lobhengula wakhethwa umndeni wakokhumalo ukuba yinkosi kamthwakazi uthi kuhambe kahle emhlahlandlela.
Msakazi ngiyabonga kakhulu ithuba ongipha lona. Msakazi ngithi ngisho hayi into esiyibona izolo kobulawayo kusenziwa imatch into esiyibona emhlahlandlela izolo ibe isimanga ibe isimanga impela ngibikhumalo isikhulumeli senkosi lobulelani lobhengule kamzilikazi ngibonga isizwe sikamthwakazi ngokuphakama ibe enhle into esiyibona izolo kuyahlangana amahlaba ezulu kuyahlangana akusayiwe emuva. Ayi kodwa into engiyibona izolo inhlengezelisa inyembezi ngoba isizwe siyahlangana into engiyibone lapha yana iyesabeka umsakazi bekungomncane kungomdala kungomutsha kungosopolitiki ngobe bukhosini wonke umuntu wepolitiki wamukelekile ngani ngathinta mboni upresident wezapho sibangilizwe ngibona MP lo former MP wenkaya uBhebhe ngibone omamguni abaku MDC ngibone bekunezinduna kuphumelela induna ezimbili kwa abantu izikhulu zakithi ugodadu bekhona kube mnandi kwaba mnandi kwaba mnandi sadla sonke
uphinde wathi bekulabantu bemzini emhlahlandlela
besineze thekele ezivele South Africa engenze show ukuthi ziyathola inyama zidle ngobunengi ngoba uma thina sifika leKwaZulu basipha inyama engeke eqiwe ngumntwana yilokhu lami laba bemzini abavele South Africa ngenze isiqiniseko sokuthi bayathola inyama enengi ngoba kubo le iyadliwa bantu bakithi bonke abasixhasileyo iMMCA eyiyo elungisayo udadewethu Makhumalo uSibu nabo bonke abaphathisileyo siyabonga kakhulu kube yimpumelelo emangalisayo inkosi ivunule kwaba kuhle kwaba njiyana abantu abadala bekhona hayi kusasa lesizwe liqhakazile
futhi njalo ngodaba lolu lomnumzana Nkululeko Gwabalala Ndamathe ingcwethi kwezamasiko esintu
usebenzeke kuhle kakhulu ukuzwanana inhlonipho lokuhlonipha amakhosi konke sicabanga ukuthi next year umnyaka ozayo kuzaba kukhulu ukudlula lokho ngoba sinanzelela ukuthi imessage ingafikanga ebantwini abantu bese bebona kusenzakala beziphumela ezindlini beze bebuza ukuthi kwenzakalani isikhathi khona bejoyina so sinanzelela ukuthi next year sicela sibambisane wonke abantu isikhumbuzo senkosi uMzilikazi umbumbi wesizwe sonke noma useSouth Africa noma ungaphi siphakameni sincedisana nini sibonile kunabantwana abancane abaningi kakhulu laphayana abadinga uxhaso kakhulu kithi babonisa ubuntu babonisa inhlonipho so into ezinjengazenzela kudingakala ukuthi thina abadala sibaxhase nini laba bantwana
umade uthi kumele usuku lolu luqakathekiswe nguhulumende
abantu bachitha isikhathi eside kakhulu behlukehlukene ngemibono ngendaba zepolitiki kodwa uma kufika lolu suku abantu bayahlangana so sinanzela ukuthi uhulumende ngaba yinto ongayinaka leyo lolu suku lolu luyenzwe kube yiholiday kube lusuku kuthiwa i-King Zwelikazi Day kube yiholiday wonke umuntu abantwana bengayo ezikolweni wonke umuntu sinakele lolu usuku ngoba sinazo ukuthi abantu bajabula kakhulu uma kulalolu suku olwenziweyo olwayizolo u-10 September
sigqiba lapha udaba lwethu lwanamhlanje asidibaneni singabaphilileyo ngeviki ezayo
ayakutshela bathi saluulandela
sike sizwe ezokholo lwesikristu silo ntungameli Gomo
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili Nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
sibingelelani bazalwane abathandekayo ngolunye njalo usuku lapho inkosi esivumele khona ukubana sihlangane ndawonye sabelane ilizwi layo eliyilo empeleni elivuselela imoya yethu namhlanje ilizwi lethu esiyakhumbuzana ngalo silithola encwadini yezaga isahluko sechumi ivesi kumbe indima yesikhombisa izaga 10 verse 7 kufundeka kanje ukukhunjulwa kolungileyo kubusekile khepha igama lababi liyabola ukukhunjulwa kolungileyo kubusisekile khepha igama lababi liyabola okuthiwo umbhalo lo kuzagazi kaSolomoni yikuthi umuntu angedlula emhlabeni kumbe angasuka emehlweni omphakathi usekhohlakele umuntu ongumuntu ukhunjulwa izikhathi zonke ephila lanxa engasekho emhlabeni ngubana umuntu velela ngokwakhe kanyamalali kukhona owusalayo naye leli lizwi ke uSolomoni nxa eloba lapho thi ukukhunjulwa kolungileyo kubuse sehile kokuqala ukukhumbula into ekhona eyadalwa lomuntu ukuthi umuntu nguye olawo amandla okukhumbula lokho ayabe edlule kukho kumbe abe kuzile kumbe abe kubonile abe sekhumbula ukuthi yenze lokho kunje kumbe lumuntu wayenje ngithanda ukuthi kuthiwe ukukhunjulwa kolungileyo kubusekile singakangeni kwisiqephu sesibili olungileyo kuthiwa nxa ekhunjulwa kuba yisibusiso kulaba abamkhumbulayo ngobana kuningi abekhunjulwa ngakho okulungileyo okulungileyo ngokunjani asoziqoka zigqokayo kumbe ukudla akudlayo kumbe indlela imota zakhe ahamba ngazo nxa ilezi mota ingabe yini okubonwa ngamehlo lapha uSolomoni uthi ukhunjulwa kolungileyo kubusekile olungileyo ngombono wami ngumuntu olengaphakathi yakhe olenhliziyo yakhe enza izinto ezilungileyo umuntu olothando olesineke ungaxabanisi abantu oletha ukuthula phakathi komndeni lasemphakathini owenza izinto ezikhanyayo lakubani ukuthi izinto ezilungileyo onakekela izintandane ohambela abagulayo obamba umlomo wakhe apho ngokuphafuza njengabe yini obuya emlonyeni wakhe owazi ukwabelana labaswelayo nxa elakho angabi ligovu angabi yisihwaba olungileyo ngowazi ukuthi akhangele abone ukuthi angasiza njani emndenini wakhe kumbe lasemphakathini olungileyo ngena lowo othi nxa umkhumbula uzwe lawe ubobotheka ngobana kuya kubusisa ngaphakathi wena-ke ukhunjulwa ngani ngithe sisakhuluma ngokukhunjulwa kolungileyo zama ukuba isibusiso kwabanye ngokwenza okulungileyo asikhuleni baba thixo engcwele senze sibe yilabo abenza okulungileyo sibe yizibusiso kwabanye amen.
Lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Wezemidlalo iqembu leYalenda Football Club linqobe eTriangle United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla koBulawayo. Nansi impumelelo yemiye imidlalo efanayo. Black Runners 1, Dynamos 1. Cape United 0, Tenax 0. Siloko sikwezemidlalo, uColin Nyambiya owayedlalela amaqembu atshiyeneyo usevule isikolo semidlalo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy safikisa iminyaka elitshumi ngenyanga kaMfumfu njalo uNyambiya uthi izithelo zemisebenzi yabo seziqala ukubonakala.
Abafazi sokuqala sokuphuma manje ngenxa yokuthi siqale omkhulu e-11 year old and he's now 10 years so the oldest player is now 21 and sesile abafana abangu-4 ku-United States of Scholarships Freddy Nebeo Ismail, Tatenda Mukudu, Sean Matika, lo Denzel Kaviza baku-scholarship in the States. They are very good players but kuze babe kwansi isikolo lamafubo scholarships ma universities United States.
Kuminyaka elitshumi uNyambiya usesebenzela abaqeqetshi ababalisa abadlali abake badla uBhedu ababalisa uMaster Masiku, uSiza Khoza kanye lowayengukapteni weqembu labesifazane elimela ilizwe uNomsa Boys Moyo.
Ebhoreni sasekhona mina angikhona futhi okathesi ngisebenza le Young Flying Stars Academy wasesitini futhi amandla 20 ngeningile under 18 futhi
uNyambiya uthi isimo somnotho singabe sinzima kodwa kuba khona kwabo kweminyaka elitshumi kukhomba ukuzimisela kwabo.
Ikusele ukhanda kufuze ibe ngcono sicale vele kunzima asange sathola kulula in any of the part of the journey. It's always been tough and tough but we managed to be resilient. So I think we are resilient to make sure we keep on until the Premier League Academy, just because of the summer players. So we start Sankon. So that's his candidate. Let's let Tuesday Lapis Lakon. Pull a Lapis Lakon.
Unyambia was a little way to open the Victoria Force, go to Okulele to open Lagulawayo, La Puerta Lelcona Mac and Babalisile Stops Camp Ganile or Trip Spares, Momyaga 1997, Utah Campbell's Disco Steel and Covers, we're watching on 2002, Wego Campbell Real Stars, Gobulawayo, or 2003, Pumi was Dala Pechia, Wele Albania, Quatim Momyaga of Fana, Open Rio was a Lele Campbell Shapani Mine, or 2004, Wele and Jaro Campbell Real Stars. Wathi ngo 2005 udlalele iqembu Highlanders okomnyaka owodwa wasebuyela futhi kuRoyal Stars ngo 2006 uphinde waphuma njalo elizweni ngomnyaka 2008 lapho alubhekise kwele Botswana lapho adlalele khona iqembu leBotet Young Fighters lapho adlale khona waze wathatha umhlalaphansi ngo 2011 wathi ngo 2012 waqala isikolo seYoung Flying Stars Soccer Academy sikhangele impumelelo idlalo idlalwe namhla kusigaba seCasalaga Premier Soccer League iqembu leCapes United libe ngujikile obhanqa 0-0 10x enkundleni National Sports Stadium iqembu leplay Rhinos libe ngujikile obhanqa 1-1 lele Dynamo senkundleni yeVengere kuthi iqembu leHighlanders linqobele Triangle nge-2-0 emdlalweni obusenkundleni Baba Field umgadli weqembu leBoso uLinus Chikuwa nguye olitshayele emambuleni kabili ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Salibona lonke sinjani igama lami nguThemba Maseko lokuzalo ngizalwa endaweni yase Plumtree esigabeni sasempandeni esigodini sasemkhayeni ngizalwa nguKhoti Maseko noqonda Phindlovu igama legroup kumthombo wegazi ngiqale ukungena kule music industry ngo-2018 kube nzima kancane endleleni ebengihamba kuyo kodwa ke amandla kaNkulunkulu namandla kaJehova kufikile isikhathi sokuthi album liphume noma liphume sekulate ekuqaleni kuka-2019 kodwa ke nilibiza ngokuthi ngelika-2018 vele album lona leli ngisapheka elinye CD elitsha njalo ngumthombo wegazi enesihloko esithi ilwane sitha sam. Just make a call. We'll get you a copy.
Ali Kutu, Temitova, Tetikubali, Toyeda. Ali Kutu, Temitova, Tetikubali, Toyeda, 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 Salani Sumigida, Toyeda, Toyeda.
Siyawakhuluke jaha lekhaya sikufisela inhlanhla singagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele besilazo kulabantu abathi uJob Skala labanye bakhe abakubandla le-CCC abavalelwe entolongweni kabaphathwa ngemfanelo umthethwandaba sokulungiselelwa umngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisayo uKip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.